sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukelani njabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 3 kuNtulikazi 2024 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukhomanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokakukhuluma angakukhuluma ulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikakhulu angiyabona ukhomanda ngumuntu ovikele ilizwe.
Abakubandla lezano PF basekela okwethule ngokhokhela ibutho othi ibandla lizabusa kuze kube phakade.
Mama mabehamba lapha eSwadini kunzima kakhulu ngoba babotshwa abanye bashiya abantwana abancane ezindlini abanye baye bengama breadwinners and kuba nzima masokumele ukuthi baphume.
Bathwele nzima abahlala kwele South Africa okungekho emthethweni. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Sokuxokozela eZimbabwe kulandela okwethulwe ngumkhokheli webutho uLieutenant General Anselm Namo Sanyathwe othi ibandla lezano PF lizabusa amadonki aze amile impondo. USanyathwe owethule lokhu ngesikhathi ekhuluma emhlanganweni wezakhamizi eManicaland uthe ibutho lizakwenza konke elikwenelisayo ukuze izano PF ibuse kuze kube phakade. Utshele izakhamizi ukuba ibutho lizabamba ngamandla abantu ukuthi bavotele ibandla leli. USanyathwe wayekhokhela iviyo lebutho elabulala abantu abayisithupha ngomnyaka ka-2018 kulandela ukhetho olukhulu eZimbabwe. Uphenyo olwenziwa ikhomishini eyayikhokhelwa ngowaye ngumongameli wakwele South Africa uMnumzana Halima Monklate lwaveza ukuba abantu ababulawa mahlayana libutho babetshengisela ngokuthula njalo abanye babezihambela eHarare. Ibutho lisakhokhelwa nguGeneral Vitalis Sinavashe lake lathi ilizwe kalisoze likhokhelwe ngumuntu ongalwelanga inkululeko yeZimbabwe. Ukuze sihlaze odaba lolu Gibbs to Studio 7 uxoxe loMnumzana Believe Gawule okubandla leZanu PF.
Ukhomanda laye ulelungelo lakhe lokukhuluma lokakukhuluma angakukhuluma ulilungelo lakhe ukuthi akukhulume ikakhulu angiyabona ukhomanda ngumuntu ovikele ilizwe evikele ilizwe ekhangela lo mumo okhona elizweni ukuthi izinto zime njani ikakhulu ekuvikeleni ilizwe Gipsy emweni lwawo esiphakathi kwawo ukhomanda laye ulakho ukuthi aphume egcekeni akhulume lokho afuna ukukhuluma evikela ilizwe lakhe akulilungelo lakhe kono ukuthi akhulume asho njalo. Siyabona phela Gipps ukuthi emazweni nalawa athuthukile yanjawo America lamanye nalawa akhuluma ngayidemokrati naleyo babekhuluma labo bayakhuluma labo bekhuluma ukukuvikela okufaneleyo ngokuvikela ilizwe labo.
Ye kodwa nxa sikhangela phela iconstitution yeZimbabwe ayivumi ukuthi ukomanda akhulume into ezinje. So lapha ke kaphambanisanga nje
yazi isekelo sombuso sithini Gipps sithi ibutho lozomvikela lona yilokuvikela ilizwe njengakhona okukhulumayo. Isekelo sombuso sona sithini? Isekelo sombuso sithi sisho njalo sinjengokuba sitsho ikakhulu nxa sikhuluma ngokuthi isisekelo sombuso siwabeka ngapha amabutho kuliqiniso khona. Kodwa ke laye ukomanda kodwa ulelungelo lakhe phela Gipps ukuthi akhulume akubonayo ngomumo okhona ngezombusazo.
Ye kodwa siyabona ukuthi kuyeduza ngoba owayengukhomanda laye wayekhokhela i-army uZinabashe owakhuluma sithi azuza sisala ukuthi umuntu ongaya ngempini esinto esiwangelayo. So akwethusa abantu beZimbabwe khonokho
lokhona okwakuthi wayekhuluma lwana wakhuluma towards sokufika ekhethweni yikho lapho kwaba kubi khona kakhulu kakhulu nxa sokuthiwa abantu ama-results okumelelwa ama-results ebesekhuluma izinto ezinjengazengezo. But kathesi nxa kungela khetho sidlule ekhethweni mina ngibona ngani ezinye izinto Gipps ziyakhulumeka ikakhulu ilungelo la amadoda lana ayiwavikele ilizwe bamele bakhulume labo bekhululekile. Kodwa-ke kusokusiya ngokuthi abantu bona bakuthatha njani funa okwakukhulumileyo.
Lo ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZanu PF obekhuluma lo Gibbs Dube eseLondon. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana efidlela Ncube, ingcwethi kwezombusazo womhlanganiso ye-National Consumer Rights Association.
Yiphile umthetho kakhulu u-Army Commander ukhulume into ephambene lesisekelo sombuso i-Constitution yeZimbabwe. Kayivumi ukuthi labo abangamasotsha abasesipoliseni noma yibaphi njalo abayizisebenzi zikahulumende bangene kwezepolitiki basekele ibandla kumbe bavimbele ibandla. Ngakho-ke izinto azikhulumileyo kazikho emthethweni kazivunyelwanga nakancane.
Ye kodwa siyabona lo Zinobashe owaye ngu-Army Commander owakhuluma khonokho ukuthi awusoze salute abantu abangayanga empini kambe kuyabe kusijoni ngalo amekomando wakhona manje ekhuluma khonokho.
Yekubonisa ukuthi umthetho kawuhlonitshwa ngendlela efanele elizweni ngoba njengakhathesi sokusuka ku-2013 ukusiza ngapha i-constitution yethu icacwe kakhulu ukuthi vele amabutho kawasondeli kwezepolitiki. Kodwa-ke njengoba usitsho ukuthi sile history ende yokuba amabutho angenele kwezepolitiki, kuyinto engafanelanga yenzeke ukuthi babe sempini behamba lebandla elithile kakutsho ukuthi bakuveze emphakathini. Angavota ngendlela afuna ukuvota ngakhona, kakuvinjelwa ukuthi abasesibuthweni bavote, akuvinjelwa ukuthi amapolisa avote, akuvinjelwa ukuthi amajaji avote. Bonke bayavunyelwa ukuvota. Okungavunyelwayo yikusebenzisa isihlalo sakhe akhankasele ibandla elithile kumbe avimbele ibandla elithile, kodwa yena ngaphakathi enhliziyweni yakhe umethanda ukusekela ibandla elithile elithanda ngezizathu alazo. Lokho kuqondile kusemthethweni. Okungavunyelwayo ukuthi abese kuveza lokho athe kuveza njalo abese senza izinto ezingekho emthethweni ezokukhankasela ibandla elithile kumbe avimbele abanye abathile kumbe avimbele inkululeko yabantu ukuthi bakhethe okhethweni olukhululekileyo.
Kuqondiswa njani kolokho okwethulwe ngusanyana?
Bangaphansi kuka-Commander in Chief ukhona ophethe amabutho elizweni lonke, upresident welizwe. I-constitution yeZimbabwe kwenza kucace kahle ukuthi nguye obafaka ezihlalweni abakuleziyana eziphezulu, nguye ukhomanda, nguye obakhontrolayo. Ngakho-ke nxa besephula umthetho kungaphansi kwakhe kuyithi nguye ofanele abone ukuthi imithetho iyalandelwa. Akekho omunye umuntu ongakulungisa khona lokho ngaphandle kwalo abaseva bengaphansi kwakhe, upresident, ngoba uyayazi i-constitution ukuthi ithini. Kumele akukhuze khona lokho kungaze kwenzeka, kungaze kwaqhubeka ukuthi abantu babone umthetho engathi lawo kabantu abalandawalayo, ikakhulu labo abasesibuthweni abasesipoliseni. Yibo abantu okukhangelelwe kubo ukuthi bahloniphe umthetho, bavikele umthetho, hayi ukuthi bawephule.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe okunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekoBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezingela maphepha okuhlala lokusebenza kwele-South Africa zithi zithwele amagabha avuzayo, ngakho zifisa uhulumende womanyano aziphe amaphepha ukuze ziphile zikhululekile. UThuso Khumalo sipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
AbeZimbabwe abangalancwadi ezimthethweni zokuba kwele South Africa bathi bathwele amalahle ekhanda. Bathi ezindleleni nxa besiya emsebenzini kudingeka behambe becathela amapolisa. Abanye bathi babotshwa umuntu esiya emsebenzini kuthi nxa ungaswela imali yesivalamlomo uthole umsebenzi usuphelile. Isizalwane seZimbabwe njalo engumkhokheli wenhlanganiso ye-Women Diaspora Association, uNkosazana Vuyani Hlazo, uthi lolu hlupho luzwisa usizi ikakhulu kubo mama.
Umama mabehamba lapha esitradeni kunzima kakhulu ngoba babotshwa, abanye bashiya abantwana abancane ezindlini, abanye baye bengama-breadwinners and kuba nzima masokumele ukuthi baphume. So kufuneka ukuthi bathole i-documentation. So i-immigration department kufanele ukuthi document abantu ngoba abantu masebekhona lapha e-South Africa. I believe ukuthi i-ministry kebe mele ibone ukuthi wonke umuntu documented.
UNkosazana Hlazo uthi umama inhlupho zamaphepha abahlangani lazo emigwaqweni kuphela.
Babe ngaphathanga amaphepha abancediswa mabe siya ku-healthcare sector, especially kakhulu mama abazithweleyo kuba nzima. Uthole ukuthi abanye mabehambile laphana bona abatshela ukuthi asikwazi ukunikeza bed record ngoba ula maphepha kodwa akusiyinto evunyelwayo so ziningi inkinga abahlangana lazo and baye bengakwazi lokuthi baye kubani
owesilisa wezimbabwe ongathandanga ukuvezwa igama lakhe uthi okubakhathaza kakhulu ukuthi selokhu kwethulwa iviyo labancedisa ezokuphepha esabelweni seGauteng ama crime wardens abadume ngokuthi amapanyaza ndawonye lama volunteer abezimbabwe sebephendulwe umgodi wemali
ukubopha abantu mina personally mina njengani asikho ukubopha ikubutsotsi ikudingisa ikudizisa abantu nje ukuthi bethole imali but abantu basebunzimeni because every time usidingi start uthola ukuthi vele bamile ama volunteers nama police wafuna lezo mali so abanye bayahamba nase police station but within 10 minutes bazase bephumile sefonele umbezi ukuthi andoda hoza lapha ngicela imali engaka nami ngiphu so I think it's a business game yenzwa ngama police
umgcinhlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Progressive Foundation abayichaza ngokuthi ilwela ukukhululeka ukugcweleyo kweZimbabwe umnumzana Lance Mlelo uthi bakhangelele ukuthi umphathi intambo omutsha kugadla lwendaba zasekhaya umnumzana Leon Scriba abe ngohlukileyo kakhulu ulalo obekhona obengakufihli ukuthi akabathandi abantu beZimbabwe
uMinister ozobekwazi ukuthi abantwana baseZimbabwe bazela ngokuhlupheka bazela lapha ngokwazi ukuthi labo bazozincedisa bazela lapha ngesimo esibaphushayo besuka ezweni lokuzalwa beze kulele lokuhlupheka eliyi South Africa kuthi laba abantu kade benama permit bathole ama permanent residence kuthi laba abanye laba sibayenzela ukuthi siphushe ukuthi kutholakala indlela yokuthi abantu bathole amaphepha ngokugcweleyo
kusenjalo usikomithi wamapolisa uGeneral Fani Masimula ukuthaza umphakathi ukuthi abike yonke inkohlakalo enziwa amapolisa.
There are some of our members that we do arrest which are involved in.
Siyazi akhona amapolisa akwenzayo lokhu nxa siyithola imbiko yalezi zenzo siqhuba uphenyo sibabophe sibajezise.
Kodwa ke uMasemula uyaqinisekisa ukuthi kungumsebenzi wamapolisa ukubopha nokusa emthethwandaba labo abangalamaphepha ukuba selizweni njalo le yinto abazahlala benza. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Weziphathelanele zeMelika uMongameli Joe Biden uzahlangana labakhokheli bebandla lakhe elama-Democrats edalela ePhalamende kanye labo sebalukhulu bezabelo ntambama namuhla ngesikhathi lisanda inani leziphathamandla zebandla lakhe ezithi kumele adedele umuntu omutsha ozancintisana lomnumzana Donald Trump kukhetho lukamongameli ngoba yena eseluphele. Mnumzana Lloyd Doggett omela isigaba seTexas ePhalamende ube lilunga lamademokrasi lakuqala ukuphumela egcekeni izolo exwayisa uBiden ukuthi ehle esihlalweni ngoba ekuvezile sobala ukuthi kaselamandla kungxoxompikiswano ayenze lo Trump ngeviki edluleyo. Kodwa yena uthi usalawo amandla okuqhubeka engumongameli okweminye iminyaka emine enganqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwezi. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele ecubungeleza umbusazi womnumzana Mthulisi Mathuthu.
Umasibhekisisa lolu daba lukaBiden olokuba nguye ophetheyo ngathi ofakwe libandla lakhe ukuthi ancintisane lo Trump. Masikubhekisisa kungani yinto nje ethusayo akuvamanga ukuthi ele Melika libe lo mongameli oleminyaka efika kukaBiden. Ngathi sakubona nje ngale mveni kuko kwaba khona Oregon bake bafika sibili iminyaka eminingi ephambili le lo Bush. Kodwa ngathi sesibhekisisa sesifiyele emuva kusukela ngesikhathi sikaClinton kusiya ngapha. Abaholi ngathi abakhokheli beMelika babeyilaba abangathi baku-middle age kuma 40 something usiya ku-50 kusiza la ku-Obama ngapha. So uthi yena uBiden abe nguye ophetheyo and lesimo ayiso sona kungathi kuyethusa laba kade bebhekile ngathi le ngxoxo kabelayo lo Trump labo babengani bethukile la uTrump bengani wethukile ukuthi kathi kuyini okwenzakalayo. Ngakho-ke kuyamangalisa ukuthi iqembu lamademokrats liza kumalaye lize liyefika ekucineni ngandlela bani. Ngakho-ke kuyini okwenzakalayo phakathi ebandleni okwenza ukuthi bazi bami lo muntu osekhulile sesimbonile nje ukuthi akhubeka emveni lapha eduzani la ngale ekuqaleni kuyethusa ukuthi nguye ophambili. Ngiyakhumbula nje ngomnyaka bekungu 96 uBob Dole encintisana lo Clinton kukhetho lwama Democrats. Ukuthi uBob Dole bengumuntu omdala bekuyinto nje ngaleso sikhathi ekade sebusaba neWhite House. Usuzoma umele ama Democrats wona omdala kangaka kanjani. Kodwa nangu uBiden ukhona ngathesi, which is almost 30 years after those elections esikhuluma ngayo, close to 30 years.
Alubana umongameli Biden ethe wehla esihlalweni ibandla lakhe ladinga omunye omutsha ozancitisana lo Trump. Awuboni yini ukuthi ama-Democrats engaba esetshaywe yisikhathi lapha ngoba ukhetho lwenziwa nje maduze ngolwesi?
Yeah. Masi kukhangela nje ngathi at face value yebo, hayi kungathi isikhathi sesidliwe ngumangoye. Kodwa kupolitics siyazi ukuthi hayi even nje lo mzuzu ulakho ukuguqula nje ukhetho ukuguqula umumo ukuguqula izinto ukuguqule ngathi indlela umuntu abonakala ngakhona. Kungenzeka nje ukuthi wona ama-Democrats athole nje omunye umuntu ongathi vumbu laphana abuyabe ngomlilo nje amhaqaze uTrump angaze abalethu. Kodwa hayi eqinisweni masisikhangela nje ulwezu lapha eduzane setshewe kuzokuba nzima ukuthi bathole umuntu ozowenelisa ukuthi ancintise ngalesi isikhathi esilutshwane sesiswele. Ngoba masikhangele uTrump yena le nto akiyo yona kathesi umsebenzi lo akuwo kathesi wokufuna ukuba ngumongameli futhi yinto nje aqale ukuyiplana wayihlalela phansi mhlazana edliwa nguBiden kukhetho oludlulileyo. Every day insuku zonke uyihlale vele kukhanya ngoba ufuthelene ngaphakathi kwakuthi ubuse nje kweminyaka emine ufuna eminye iminyaka ufuna futhi elinye ithuba lokuthi ubuse. Ngakho-ke lo ozongena manje ma kungenzeka ukuthi uBiden aphume uzoba lobunzima obukhulu, uzobe qansa intaba enkulu ngoba uTrump uzimisele kule nhlelo zakhe ezinikezwa ukuzama ukuthi aphendule abe ngumongameli. So kuza kuba nzima.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu ucubungula ezombusazwe njalo ingcwethi kuzokwethula kwembiko obexoxa noNtungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abakwamanye amazwe, namuhla sixoxa loDokotela Dalton Dube osemelika phansi kohlelo leMandela Washington Fellowship for Young African Leaders osebenzisa inkundla zokuxhumana ebulenjini be-internet ukupha uzulu ulwazi lwezempilakahle.
Sizabe sifunda kwamanye ama-Africans, sifunda la kuma-American citizens mayelana le-leadership, lento esingazenza ukuthi si-improve ama-community esivela kiyo. Kumnandi kakhulu sendlangene labo obhuti bami abaningi abe-Zambia, abe-Malawa, abe-Nigeria.
Khangelele ukuthi lifundeni ngalesi sikhathi liphansi kohlelo lolo.
So ku-leadership and civic engagement sizafunda ngokuthi ama-citizens awe-USA ashape njani i-history yawo, yakha njani ilizwe elikhulu njenge-United States, njalo a-affecta njani ukuthi indawo yabo ibe yindawo engcono. Sizahlangana labanye aba-engaged ku-leadership kundawo yona le Delaware. Then labo bazasincedisa ukuthi sibe kwazi ukuthi singasolva njani ama-problems esihlangana lawo njengoba singama-leaders avela e-Africa. Abantu bengalandela ku-social media, yikho abangathola khona i-experience yonke ngokugcweleyo kubo-Facebook, laku-Instagram, laku-LinkedIn. Bathola lapho kubhale 2024 Mandela Fellows. Sizabe siposta ama-pictures, sizabe siposta into esizifundayo.
Ukhula ubukhangelele ukuthi uzafika kuzinga osifike kilo na?
Mina ngikhulele lokitshini lelo Bhengulawe, ngabe sengisuka ngahlala emganwini lembulu yangakithi. Ngikhula bengingumfana othanda ukudlala nothanda ukuparticipate esikolo kakhulu. Bengivele ngiyile confidence le hope yokuthi kwenza kwelinilanga umsebenzi ozancedisa abantu uphathise ukuthi i-community yethu ibe yindawo engcono. Kube ngile feeling le drive yokwenza into ezizancedisa wonke umuntu. So bengingani ngiyaku-expecta mbijana, but not ukuthi kuzayenzakala ngendlela okuyenzakale ngayo. Impilo ayihambi njengokuthi amaplanethi anjani sometimes, but bengikukhangelele kakhulu, benguza enhliziyweni yami ukuthi hayi kulo mlilo ovuthayo ozasincedisa ukuthi siphathise abantu. So I'm very excited ukuthi ngibe ngudokotela, ngiyaphathisa abantu abagulayo, ngiyancedisa abantwana, ama-teenagers, abomama, abobaba, wonke umuntu nje jikelele mayelana ngezifo ababelazo. Ya, ngiyathaba kakhulu ukuthi sengifike kuzinye sengifike kilo. Ngiyakwazi ukuthi kulo msebenzi omkhulu obuyayo kuzafanele ukuthi ngicontinue ngiyenza engikukwanisayo ukuthi ngi-improve ama communities
there. Yiphi umbiko ongawuchiyela abanye abatsha abalesifiso sokuthi labo bafike kuleli zinga?
Ukuthi bebe lama dreams, bephuphe, becabange izinto ezinkulu. Ngesikhiwa kuthiwa dream big, which means ukuthi bebe le confidence yonke into emhlabeni yakwanisa ukuyenza as long as ufaka i-effort njalo ukhuluma labantu abaku-direction yona leyo ofuna ukuya kiyo.
UDokotela Dalton Dube isizalwane seZimbabwe seMelika phansi kohlelo lwabatsha olweMandela Washington Fellowship for Young African Leaders ubekoxala eStudio 7 eseDelaware khonapha eMelika. Ingcwethi kwezomnotho uMnumzana Stevenson Dlamini uthi imali yohlobo lweZimbabwe Gold kumbe ZIG isisetshenziswa ngabantu endaweni ezithiyeneyo loba isilela elizweni. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Asingathi iziki inzima ukutholakala okwakathesi, kodwa indlela esibona kuthengwa ngayo emavinkilini amakhulu sokuphosa kube yi-50-50 le-USD. Mhlawumbe okusakhathaza abakhala ngakho abaningi yilokho esingakwi-fungibility yeziki, ukuthi xa le ziki uhambe ye-PY US dollar directly, yikho kungathi kusasilela kakhulu. Kodwa xa sikhayela ukusetshenziswa kwayo, hhayi ilokhu ikhona, ilokhu ikhona, iya-increase especially kuma-large retails nakuma-wholesale. Sibona sokuphose kube utshikile obhanqa ukuthenga kusetshenziswa i-US dollar la kwadinga besebenzisa iziki.
Ye, kunxa sikhangela isisindo sayo iziki imi njani?
Ayisusele isisindo, isisindo sayo siqiniswa yikhona ukuthi ayikatholakali, ayikaflood i-market. Yikho kwenza ilokhu ile sisindo sayo. Iphinde futhi le nhlelo ezikhona ezokumake sure ukuthi akula rate engekho emthethweni, nazo futhi ziyayinika isisindo sona lesiyana. Ukungatholakali kwayo yikho kwenza iyanelise ukugcina isisindo sayo. Ilokhu imile khonaphana ku-13.9 siya ku-14, ayikayadluli khonapho. Lokhu iyafakwayo, asikayiboni isiwe isisindo.
Ye, kodwa emkambo wensida ungazani uyakhithika khonapho?
Ye, emkambo wensida mhlawumbe singakhithika ngenxa yokuthi uvele umkambo wensida usuncipha. Lo la engabe esakwenza kwemkambo wensida kuzabeza kuchaya ngemali ephezulu, ngoba laye sisabele ukuthi uthathe indlela engamfaka enkingeni lomthetho. Ngakho-ke lokhuyana ukukhithika kwayo sokutshengisa i-risk yento abayenzayo kunokuthi itshengisele i-demand and supply yayo.
Ye, siya phambili, ubona zani izahlala kanganani emkambo wemali izikile?
Iziki mbona ngani isakhona sibi, ikakhulu i-electronic form yayo mbona ngani isazoba khona. Kodwa njengoba kulokuxoxisana ngohlelo lwe-digital currency or i-cryptocurrency, mhlawumbe sesingabukuyela futhi sibe lenye i-digital form yeziki engasiyo le esiyijayeleyo le eku-electronic system. Sesingabona mhlawumbe sokubuya i-crypto ziki eyayivele ibuyelelana ngomnyaka ophelileyo engama-ZIG tokens. US mbona ngani lawo sengaqala ukuvama nje ukusetshenziswa, kodwa layo mbonisa khona sibili yemkambo wemali esemthethweni.
Kodwa kanye ngizenzela abantu lokho beyesaba iziki lapho, bayesabani ke?
Mina beyesaba lapho kipsi ngamangala ukuthi bangabe beyesabani, ngoba ayikatshengisela ukuyisindo. Abantu mhlawumbe khonokho kuthi akusela mathiwa ukuthi uyiguqule iye ku-US dollar okusemthethweni. Silokhu sisalindile ukuthi mhlawumbe o-Econet baza oyikofesh baza luletha uhlelo lo-Beirut change, kodwa kwakathesi hayi ngaqamba mangukuthi abantu bangabe beyesaba ngoba ukwamukeleka kwayo ikakhulu njengoba nishilthe emavinkelini amakhulu sibona ilokhu isamukeleka ayikafiki ye ukuthi imemetheke ngendlela esifisa ngayo kodwa ukuyesaba ukuyamukela kusasilela mhlawumbe kuma informal economy
informal
economy
kwenza kuyini
ukuthi informal economy eningi ayikho ku-formal banking system. Izigi singayithola ukuthi isikhathi esiningi yona itholakala kuma-systems wona la asemthethweni esiwajayele ama-banking systems. Kukade i-informal sector eningi vele kayibhenki. Informal sector eningi ayiparticipate kuma-formal financial systems. Yikho kuseza ukuthi bangayifinyeleli ukuthola izigi.
Umnumzana Stevenson Dlamini ufundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology ubexoxa ezimele lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli be-Studio 7 elisithumele yona nge-WhatsApp.
Studio 7, siyacela bakithi kelisincede kuwadi 23 Slovela Chief Malisa. Kulo Sopho uhlupheki Brighton wabulawa moyo ungushiyamani weclinic empinda ungabhalana ze-CC ngibona sezenza umntaka mnankagwa ngoba konke kakwenzayo lapha lamasopho kasawananzi kasananzi muntu uyadeclare kuko konke njalo umkhulu wesikafu siyacela Studio 7 ukusibuzele ukuthi kathi kungani ujahalo kumbe umntaka mnankagwa yini uhlupheki Brighton wabulawa moyo njalo kusobhulo kakungena abakungamfanelanga lezi yankhona ingasiyondle ukuthi akaba ngusobhulo kambe shuwa mntana imvana shuwa siyacela kushuwa Studio 7 sibuze ukuthi kathi umhlupheki kuyini bukhazile besabani lento inesabani sesithwele nzima lapha umantu bahola nzima uyantshontsha umumbu apha abangani bakhe labanye abezani u-p f encitha abantu hlupheki moyo
salibonani basana be-Studio 7 siyabonga usethulela zinhlelo zenu mina ngumama umhlali wakoBulawayo into engikhuluma ngayo nansi bengilaleli uKhalazani ekhuluma ngamanzi kansela kawa-10 Ntumbane ukhuluma ngokuzwela abantu kakhulu kakhulu ngamanzi kodwa uBulawayo ukansithi kansela wakoBulawayo ugijime wavala izimpompi zingelamanzi zinjalo bavalelwa abantu abanzi abantu abalamanzi abantu bavalelwa amanzi shem ukuthi lamhla amanzi ebuya kunzima ukuthi umuntu amanzi awathole sikuzwile Khalazani nyembeza kawulayo shem abantu livalile abantu amanzi bavalelwe abantu baphila impilo ebuhlungu kakhulu abalamanzi nanxa sebuyile amanzi bakwazi ukuthi umuntu uzawathatha ngapho uyabe ekhangelwa umakhelwane besikho amanzi izibhorana zisela amanzi abantu bakebhile imithombo abasela amanzi kunzima kuBulawayo kansela kakazwelo labantu
Silibonge Studio 7 ngendlela elisincedisa ngakhona ukuze siyazi lokufihliweyo siyakubonga konke lokho kodwa ke mina into engikhathazayo ukuthi ngine complain ngalabo abantu laba abantu bayizana kambe uyezwa umuntu othi ufuna ukuchaya ukhansela uchayelwane ukhansela akachaywa ufakwa ngabantu ukhitshwa ngabantu so ma kulento e-wrong ungathathi ukuthi wena walwa akula muntu ongalwanga labo mama bana baba besiphekela thina sisempini ngabantu laba balwayo uma babengasiphekeli wawuza kudla ngani sasingasibo bothubayi sasingabantu esicelayo yonke into sinikezwa ukudla ngendlela e-right not abanye bethu laba babethi befika bethi sisatha nehuku thina zazathi ukuthi sithwala le nkukhu no i-leadership yethu ekababa umqabuko uJoshua Mnyongolo Nkomo onguye owayesikhokela wayesitshela indlela yokuphila the way esasiphila ngakhona we disciplined cadres namanje siloko sihlonitshwa njalo abantu laba abantu bachaya ukhansela bengakhulumi ngokuthi bangamazipra abakhulume bethi bangabahlali not ukuthi ngamazipra they are spoiling our names thank you
labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo landilakho kusithumeleni imibono unombolo ezithi +1 202 465 0318 Lingakhohlwa liyalandela uhlelo Live Talk namhla sixoxa ngabahlala kwamanye amazwe abadabuke eZimbabwe ngokubhekane labantu abahlala kwele South Africa okulohulumende womanyano. Singakehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abakubandla lezano PF basekela okwethule ngokhokhela ibutho othi ibandla lelizabusa kuze kube phakade. Kodwa abaphikisayo bathi uLieutenant General Anselm Sanyathwe wephule isekelo sombuso weZimbabwe. Bathwele nzima abahlala kwele South Africa okungekho emthethweni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.